ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba okwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathi intambo wekhabhinethi umphathi intambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi kunenge okusadingakalayo ukusiza abawelwe ingozi ikakhulu eChimanimani East lapho umonakalo obe mkhulu khona wengeza ethi kunemibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
Do you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique. Ezinye izalane khona eMozambique bezitshaya incingo zitshayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba zibona izidumbu ngapho njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe. Besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga. Amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani.
Umphathi intambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oselutholiswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lezihlobo.
I-Ministry of Finance iphe imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe yingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona zivela ku-treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhadala ama-taxes abo.
Uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela limali uNcube.
Or 2% tax konke ndawonye ikesisebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba loluka Idai cyclone. Iimali zakhona zizancedisa ziphathise sibili kwakheni izikolo lamathoilethi lamarufa adestroya amabriji konke konke imigwaqo yakhona angibonani kuzaphathisa sibili.
Uhulumende uxwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngucyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana lamamahhofisi akamsitheli akadistrict administrator lamanye angaphansi kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.